uhlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa lezithupha oluqale ngomabasa lukhangelelwe ukugqitshwa ngumpandula lamukelwa kahle ngobulawayo othi ngabe alumi ngoba luqakathekile. Isakhamuzi sakobulawayo uMandla Chuma uthi uhlelo lolu malungani ngenyanga ezayo kodwa lusabalale lusiwe nasemaphandleni eziqintini ezihlukeneyo zelizwe.
Kungaba yinto enhle kakhulu nxa ukuthathwa kwezithupha kungadecentralizwa. Lokhu kungenza ukubana ukuminyana lokhu esikubonayo komsitheli kobulawayo kuphele labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi. Ayikhona lokho okuthi ufuna isithupha uthathe izinyanga uloko usiyalayina utshelwa ukubana ubuye ngelinye ilanga uze uphele uthando. So akudecentralizwa abantu bathole izithupha kalula kungala unzima esikubonayo njengakwenzakala manje.
Umnumzana Maluba Mhlaba uvumelane lomnumzana Chuma ethi ukusungulwa kwenhlelo ezigabeni kuzehlisa ubumenemene lenkohlakalo yokufumbathiswa kwabasebenza emahofisini kamsitheli ukuze baphumise ngokuphangisa incwadi zabanye.
Ya, indaba ekhona nge-issue le yokuphiwa kwabantu izithupha and etc. Kufanele i-decentralize ngoba iyenza abantu bebe lamathuba amalutshwana ukuthi izithupha zabo bazithole njalo berejistere ukuyavota. So in ukuthi ngabe yonke constituency ile ndawo lapho kuphiwa khona izithupha kwenzela ukuthi abantu benjani bebe lamathuba ukuthi bazithole izithupha kanye lamabhesi ngoba omunye umuntu uyaswela imali yokugada esiya komsitheli acine engasa thola ngithiwa lokuthi athole i-birth certificate lesithupha njalo sokumdeprive ilungelo lakhe lokuba ngumuntu ovotayo. Yikho okwenzakalayo, siyacela ukuthi ama-constituents wonke kabe le ndawo ezokutholela abantu izithupha ukwenzela ukuthi wonke umuntu kungabi yindaba enzima ukuthi athole isithupha le-birth.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba kulilungelo labantu ukutholiswa incwadi zokuzalwa lezithupha.
Into efunwa ngabantu yikuthi babe lamandla okuzibusa ezigabeni lasezigabeni, bakwazi ukuthi benze zonke izinto khona lapho, hhayi ukuthi bayarare, hhayi ukuthi bagade besuke eFortos besiya kobulawayo kumbe ngaphi. Kumele zonke izinto zitholakale eduzane labantu, zitholakale eDinga, zitholakale ePlumpt, zitholakale eBybridge, zitholakale eGwanda, zitholakale eNkayi, zitholakale eLupane Tsholotsho. Konke kumele abantu bakufumane khona lapho, ngama-passports, ngama-birth certificates, izithupha, konke konke kumele kutholakale kuleyo ndawo. Ngakho-ke abantu abakufunayo yikho lokho kuphela okufunakalayo lasemhlabeni wonke jikelele sokusetshenziswa kanjani.
Kulabanye abathintwa umbhuqazwe owegugurawundi abalokhe bengakafinyeleli ukuthola lezi ncwadi abayibo abakhala omkhulu umkhosi besithi babenelisi ukuzigadela amabhasi ukuyabhalisa kobulawayo. Ngakho-ke ngabe konke lokhu kwenziwa emahofisini eziqintini aseduzane labo. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe ekhuluma kobulawayo evula okusemthethweni indawo yokuthathisa incwadi zokuhambisa uchaze ukuba baphakathi kohlelo lokukhuphula inani lendawo ezingathathela abantu incwadi zokuzalwa, izithupha lencwadi zokuhamba kwamanye amazwe. Uthe lokhu kujonywe ukuqeda inani labantu abalinde ukutholiswa lezi ncwadi abayizigidi ezedlula ezinhlanu, njalo okunye okubangele ukuqansa kwaleli nani yikuqhamuka kwe-COVID-19 ngomnyaka ka-2020 ngoba babengasebenzi okweminyaka emibili amazwe amaningi evaliwe ngama-lockdown emizameni yokumelana lobhubhane. Ngomnyaka ozayo iZimbabwe iya kukhetho, abaqala ukuvota labafundi abaloba imihloliso ngabanye abamukele ngenjabulo uhlelo lokutholiswa incwadi ngoba besekunzima ukuzithola, njalo wonke umuntu ongelazo uyakhuthazwa ukuyathatha ukuze enelise ukubhalisela ukuvota. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.